VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Hola umkhela njengabule enkulu ku-Studio 7, ngolesibili mhlaka 14 Mabasa 2020, ngu-Praxedes Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyanwe legciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabalishumi lasikhombisa 17, kuthi emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646.
Ukulwa le-coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bhazuka, kudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe silwe sisonke sibambisene, kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa isisekelo sombuso.
Umthethwandaba we-High Court lamhla unqume ukubana amapolisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe lockdown.
Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga nje ukuthi abantu bexhunyele ifolo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
Inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ikhuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exhotshe izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lasikhombisa 17, labulala abathathu, oyedwa wabo engowakobulawayo. Kuthi ke inani lasebefunyanwe leligciwane emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 582,634. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amabili 120,914 asebebuliwe yilo mkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,300 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa lokhu ikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2,272, lilandelwa ngele-Egypt elila inkulungwane ezidlula ezimbili 2,190. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula thoba minembili 835 ezwekazi le-Afrika asebesinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezintathu 2,946. Umthethwandaba we-High Court lamhlanje unqume ukubana amapholisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, i-lockdown. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights yiyo ebikhweze lolu daba. Emthethwandaba imele isakamizi sikaroyi unkosikazi Lucia Mashondo yenake othi walunyiswa yizinja ngamapholisa emethesa icala lokuhamba-hamba. Ulembiwo njalo yokuhlukuluzwa kwabantu endaweni ezitshiyeneyo ngamasotsha lamapholisa. Kodwa umthethwandaba uthi lokhu yikwephulwa kwamalungelo oluntu njalo kumele kuphele. Umthethwandaba munye unqume njalo ukubana uhulumende kumele aphe odokotela labongi kanye labo bonke abasebenza kwezempilakahle impahla edingakalayo nxa belisana le-coronavirus ukuze bazivikele kulomkhuhlane. Udaba lolu lusiwe emthethwandaba yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 Uxhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Ifidlela Ncube.
Umthethwandaba uthethe isinqumo esihle kakhulu esokuthi amalungelo abantu kahlonishwe even ngalesi sikhathi kulo sizwe olungaka phakathi kwesizwe. Ngike ngasho phambilini emalangeni adlulileyo ukuthi ukulwa le-coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bhazuka, kudingi machine gun, kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe. Naso nto ekahulumende yedwa iyinto yesizwe sonke okumele kuliwe layo, silwe sisonke sibambisene ukuhlonishwa amalungelo abantu, uhlonishwa umthetho, kuhlekeniswa isisekelo sombuso. Akusho ukuthi nxa silesitha esinje sokumele umthetho lahlelwe ngaphandle, amalungelo abantu alahlelwe ngaphandle, kube ngundlovu yangena untando kayiphikiswa. Akukho lapho esingakhona. Ngumsebenzi okumele siwubambisane siwunqobe sisonke. Isinqumo ke sithethwe yinkantolo, esithethwe umthethwandaba sihle, kumele ke ngokunjalo uhulumende asilandele ngokugcweleyo, ngokuba yiso esifaneleyo. Amalungelo abantu kawavimbele ukuthi silwe le-coronavirus.
Lesi isinqumo sokuthi uhulumende kumele aphe abongi labodokotela yonke imvunulo abayidingayo nxa belwisana le-coronavirus, usibona njani?
Umthethwandaba uthethe isinqumo esihle futhi esokuvikela abezempilo. Yiwo amasotsha ethu, yiwo ahamba phambili, yibo abasempini okwedlula wonke umuntu, basengozini. Ngakho-ke kumele bagqoke lokho okufaneleyo, bathwale konke. Kula sizwe esithumela amasotsha empini bengelazikhali zokulwa impi, yithi sodwa esokuqala ukuthi sithumele amanesi, sithumele amadokotela bengelazi izinto. Kumele kulungiswe lokho njengalokho umthetho utshilo. Imali nengi iyatshontshwa, imali nengi iyadlaliswa, nxa ingalungiswa kahle ibuthwe igcwele iyenelise ukuthi ithenge lezi zinto zitholakale, zisengatholakala lapha lalaphana, zihlanganiswe, bagqoke, baphelele, bavikeleke. Ngoba babemizi ngabantu abethu, kumele sibavikele, singabathumele empini ye-coronavirus bengavikelekanga.
Lo ke ube ngumnumzana Efilela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-COVID-19 Monitor. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-studio 7. Abasakhulayo abakumsebenzi wokuthapha izindaba eZimbabwe sebesungula inhlelo zemfundiso ngomkhuhlane we-coronavirus, wona osuthethe imphefumulo yabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili emhlabeni jikelele. UMichael Hobe we-Studio 7 uthole ithuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo abasungule uhlelo lokusakaza nsuku zonke enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Facebook, uNkosikhona Dibiti, womsakazo we-Community Podium TV koBulawayo.
Ngiyakhuluma nabafana ababili abathathu banjele ukuthi corona iye emazweni. Ibona bahlala lapha bazake bephuma bazake beyindawo, so kusho ukuthi corona ilani labo. Konkana nje kusitshengisela ukuthi umsebenzi usasemkhulu, ngoba ngabantu abasha bakwanisa ukungena kuma-inthanethi, kuma-WhatsApp, bathili babalela lo. But nxa bezitshela khona lokho and kumemetheke imeseji yona leyi, singaba lohlupho olukhulu. Njalo thina njengabentatheli izindaba, lo msebenzi omkhulu besifisa ukuthi uhulumente asincedise ukuthi sisebenze lokhu nezakhamizi, sibanike i-information engqothi engancedisa ukuthi silwe nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengomsakazi kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo, lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi, sithi khona kule WhatsApp number, official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola information masinya kakhulu. Nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu, uzibuzele nje uzitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyihlela abantu ukuthi no, inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chain messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe bengazi ukuthi benze njani.
Abantu bakhanya ngani babhekane lo dubo lokuswelakala kwempuphu njalo amanzi ngezinto ezitsheneyo. Kukhona okwenziwa nguhulumente na ukubasiza?
Sike sakhuluma labo-councilor lapha emawadini, labo basitshela ukuthi amadamu ala manzi, i-city council la si declare i-national disaster endabeni yamanzi. So amanzi atholakala bazazama lapho ukuthi bagijimise amabhawuza kodwa kulokho asazi ukuthi sebefike ngapha. Abantu sebesikhuluma nje namhla besibona abanye bethwele amabhakede bevele emanzini, akulaza distance ezibhoraneni lezi. Abazali bayathumela abantwana lathi sesicabanga ukuthi abazali bazisiza yini umumbi esikuukuthi yike sithumele abantwana nje behlangana labantu, yibo abazasilethela lo mkhuhlane futhi ezindlini.
Uhulumele yena uthe abantu abayintathele izindaba bona bayingxenye yabantu esingase bangama essential workers, kodwa siyezwa abanye bekhalana besithi abezomvikela kanye lamaphoyisa bayephula amalungelo abo njalo benza ukuthi kube nzima ukwenza umsebenzi yabo. Kuke wahlangana ngento efanayo na?
Ngiyahlangana lakho, sibona kwinhlani ezimele ama-journalist enjengabo Mr. Zimbabwe ikhuluma ngokuthi hayi kulabantu abahlukumezwayo. Lathi njengama-journalist khona lapho asisakwanisi ukuthi sisebenze kuhle, la ususebenza lapho ungasebenzela khona ubuyele ngasendlini, kodwa besifisa nathi ukuthi sisebenze sincedisana lezakhamizi, sincedisana la uhulumende njalo. But kuba nzima ngoba khathesi silama-accreditation card lawa aka-2019 ngoba i-media commission ibingakalungisi i-new prize yamakhadi lawa. So sikhuluma kunje zibabha kula journalist le-2020 ID kodwa sibotshwa kunjalo le 2019 ID ubatshengisile. So lathi lokhu senza ukuthi sisebenze kanzima ngoba sisakwazi ukuthi singahlangana nani phambili, ngoba abanye bethu sebethike bathathwa, bathunjwa, bathaywa, bayephumile emakhosi.
Phosela amazwi akho okugcina.
Kwizizalwane zaseZimbabwe i-coronavirus imkhuhlane lo asizameni ukuthi sihlale ezindlini, masiphuma sise emagrosa singasondelanini kakhulu eduze kakhulu. Njalo thina nje community podium sitholakala ekulenjini kubo-Facebook, le-Twitter, le-WhatsApp. I-WhatsApp ikakhulu yengancedisa kakhulu izakhamizi. Sitholakala kunumber ethi 0716910993, yikho lapho elingasixhumana lathi khona.
Unkosi khona Dibiti, yentathele izindaba yomsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe lapho ixoxa lo Mike Obe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakaso omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela ngolwesibili maviki wonke. Siqala ngo-8 ntambama owehola elilodwa. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osuthethe umphefumulo wabantu abathathu elizweni. Silusize ukuthi ngeke liyenelise kungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho ungela mitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo Zulukandaba, uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove khonapha emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizoni siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa ngontungamili Nkomo.
Lanxa uZulu wakwele China esevunyelwa ukuhamba-hamba ngoba sokulobuvelo kudaba lomkhuhlane we-coronavirus, abantu abamnyama abadabuka ezwekazi le-Afrika bathi bathwaliswe nzima ngokubandlululwa kulelo lizwe lokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo. Abansundu laba batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi bayavinjwa ukungena ezitolo lokubotshwa nje mahlayana bahlolwe i-coronavirus. Lokhu kubangele ukuthi abameli bamazwe e-Afrika kwele China bakhonone kuhulumende walelo lizwe. Umkhuhlane we-coronavirus ubikwa ulakho ukubangela ukusilela kokudla emhlabeni jikelele, njalo ababona ngokuqhotshwa kwenhlelo zokuphandela uZulu olambayo bathi amazwe ase-Afrika avele ebhekane nokusilela kokudla asengozini enkulu. Amazwe la aqoqela eleKenya, iSomalia kanye le-Ethiopia.
Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU isilobele uhulumende imkhuthaza ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuthi ziye kukhefu zingaholiswa. Ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus lockdown. Le nkuthazo iza ngesikhathi inkampani kahulumende endizamtshina eZimbabwe isithi ekuqaleni kwenyanga ezayo ezinye zezisebenzi zayo kazisoze ziholiswe ngoba kayisela mali. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kugwalo elulobele uhulumende mayelana ngomthelela wokuvalwa kwelizwe kumnotho weZimbabwe jikelele ngenxa yecoronavirus, iZCTU ithe uhulumende kumele elule isandla sakhe enqabele ukuxotsha kwezisebenzi osokuqalile. Amankampani amanengi avikwa esithi njengoba evaliwe kasela mali yokubhadala izisebenzi. Ngokunjalo amanye athi asegumula izisebenzi kuthi amanye afana leZimbabwe athi azaphoqa izisebenzi zawo ukuthi ziye kukhefu zingabhadalwa okuthiwa yi-unpaid leave ngesiNgisi. Le yinto eyalwa iZCTU. Nangu unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sesibonile ke abanye ke esingathi ngama contract workers asebemisiwe imisebenzi ekuqaleni. Siyathola njalo ama report avelela kuma companies athize kuthiwa abanye sebeza yephulelwa phela iholo.
Umoyo uxwayise abaqatshi ukuthi beqhubeke behlawula izisebenzi ngemfanelo ngoba kayisizo ezithe kuvele coronavirus.
Kufanele ke abaqhatshi bebhadale, yikho esikukhuthazayo ke ama employers, yikho njalo esikufakileyo egwalweni lwethu esilutshintshanelo hulumende. Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyelwe iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
iZCTU ithi lanxa ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo kuyinto eqondileyo kuza kuba lomthelela omubi kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho welizwe wona ovele usadalala. Inhlanganiso le ithi ugatsha lwezokulima lona olulethele ilizwe imali engange 142.2 million US dollars nyakenye yilo oluzathwala nzima kakhulu. Ngesikhathi lesi iZimbabwe ivame ukuthengisa igwayi emazweni afana leChina kanye leSouth Africa. Kepha avaliwe lawo lawa mazwe okwamanje ngenxa yecoronavirus. iZCTU ithi njalo ugatsha lwezokwemba lalo luzathwala nzima kanti njalo le mali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe iza kwehla ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi. Inhlanganiso le ithi izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekileyo ezifaka engozini ye-coronavirus kumele zihlawulelwe lingozi i-risk allowance. Ithi ngaphandle kokuvikela izisebenzi, uhulumende kumele asekele amankampani ngenhlelo ezifana lokwehlisa imithelo ukuze engavali kokuphela. Inhlanganiso emela amabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries yazise ngeviki edlulileyo ukuthi abaqatshi abanengi balakho ukwehluleka ukubhadala izisebenzi nxa uhlelo lokuvalwa kwelizwe lungaqhubeka. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi amabhizimusi amanengi alakho ukuvalwa kokuphela.
I-lockdown le isiphazamise okunengi, isibhidlise i-economy ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba for the last 2 weeks ebekungela meaningful business enzakalayo njengoba ama companies alapha eZimbabwe amaningi angikhona ephila from hand to mouth kuzaba nzima sivili ukuthi avuke ngemva kwe lockdown le
kodwa enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi amankampani kumele adinge indlela angazihlenga ngazo hathi ukumelela uhulumende ovele engelamali
industry eZimbabwe kathesi kulethu elikhulu elikhulu kakhulu ukuthi sisukume bengama bethatha amathuba wona la amancane akhona ngoba kula magepu amaningi akhozwa yi-COVID ngoba into ezinengade thiziimpota asikwanisi lokuziimpota kathesi so sifuna ama-local solution bona bangaba-innovative enough and provide local solutions and believe me you nxa kuyi-local solution ngoba iyabe reasonable and iyabe ngela-foreign currency component in terms of eku-pricing abantu bazayithatha
lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eke wathembisa ukuthi uhulumende uzasekela amankampani ngazo zonke indlela umkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi i-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje akula ncedo abalutholayo kuhulumende uhulumende yena uthi abaqhatshi akumelanga baxotshe izisebenzi njalo kumele baqhubeke bezihlawula ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi bezikolo zemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bathi sebesungule izifundo zebulenjini emizameni yokuncedisa ababhala imihloliso lonyaka ukubana baqedise izifundo zabo ngoba belahlekelwe yisikhathi eside bengafundi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi imihloliso iyaqhubeka ngendlela eyayihlelwe ngayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyathelo labe athuzi leli lamukelwe ngembono ehlukeneyo, abanye ngenjabulo kodwa abanye bekhala ngokuthi lolu hlelo lungaba lendleko abangayenelisiyo. Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ esigabeni seMathebeleland North njalo engumqondisi wohlangothi lwe-ATUZ lwemfundo zebulenjini uthi isikolo lesi sesilabantu abaningi abaveze ukusijabulela iZimbabwe jikelele.
Sesibize abantwana abaningi jikelele iZimbabwe yonke and kukhanya abantu abaningi bayathanda ukungena ngoba lokhu akube baningi sokuze kwavula ama-classes amaningi. Njalo sithi njengeyunivesithi sathanda ukukhuthaza abazali ukuthi beyenze abantwana bengene kulelu hlelo ngesikhathi sokuvalelwa ngendaba ye-coronavirus. Njalo abantwana befunde besezindlini bengahlali bengelalutholi luyenza kwenza ukuthi nxa izikolo zivulwa iy'ngqondo zabo zilokhu ezikhaliphile.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi akulambadalo efunekayo ukuthi umntwana afakwe eqenjini lokufunda njalo ababalisi benza lomsebenzi mahala. Inkosazana Kelly Nyoni ngumfundi phansi kwalolu hlelo.
Njengomntana esikolo ngibona ngathi ukufunda ngeWhatsApp kungcono ngoba siyabe siqhubeka sisiya phambili ngezifundo zethu kodwa ngenxa ye-lockdown leyi sokuzamele sibe sisenza khona lokho kukhona. Imesi yona ayisoke ibifundeka kahle ngoba siyabe sifuna ukubona ukuthi kuyabe kwenziwe njani ukuze inombolo ziphume ziyizo kuphuma ama-answer ayiwo sifubona ama-examples.
Unkosikazi Sandra Siziba ongumzali olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa ngomunye wabajabulela lolu hlelo.
Ukuthi abantwana bebefunda online na ngibona kule nyathelo elihle kakhulu njengomzali olomntwana obhala u-grade 7. Yebo kambe kuyabe kwehlukile kulokuthi bebefundiswa ngutisha bemkhangele kodwa mbona ngani still lokho kulusizo sibili khathesi lanxa sebesiyabhala ama-exams abo mbona ngani bazabe belokhu bengani ba-ready ukuthi babhale.
Unkosikazi Joeline Masuku ngomunye wabazali abalujabulelayo lolu hlelo kodwa ekhala ngendleko.
Uhlelo luzali ubona sibili kodwa uduli usekutheni asibo bonke abantwana abazakwanisa ukuthi bathole la ma-lessons atholakala online. ngoba sebonke abantwana abalabazali abayendisa ukuthi babathenge idatha.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zemfundo kobulawayo, unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lamanyathelo athathwa nguhulumende emizameni yokuthi izifundo ziqhubeke laloba izikolo zivaliwe. Ngakwelinye icele, uhulumende useqale uhlelo lokuqhuba izifundo ebulenjini emsakazweni wewayelesi kanye lakumabona kude. Umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Kane Mathema, uthi uhlangothi olwe curriculum development and technical services ludinga ababalisi abalezifundo zethemu lesibili esezilungile abangazifaka kuma audio lama video ukuthi zihlolwe andubana zifakwe emoyeni. Akavezanga ukuthi ababalisi bazaholiswa na ngaphansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo eZimbabwe Council of Churches ZCC bathi sebephume lohlelo lokuhlolisisa ihlupho ezihlangana lamalunga ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokusabalala lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZCC bethule ugwalo lohlelo lokulimukisa uZulu lapho abazasebenzisa imisakazo ngolwazi lokuzivikela lakho konke okuphathelane lalomkhuhlane. Bathi njalo sebehlangane labezinye inkolo ezigoqela amaMuslim, abokholo lwesintu lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukubona ukuba bangancedisana njani ekulwiseni lomkhuhlane. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mdada uveze ukuba kuhlolisiswe yabo udubo olukhulu oluhlangana labantu ngalesi sikhathi yikusilela kolwazi ikakhulu emaphandleni.
I-tracker yethu le yamabandla ehlolisisa ilokuzene indaba ye-COVID iyahlolisisa kakhulu ama-policies akahulumende ende futhi ukuthi abantu bayawalandela yini ama-policies lawo. Sibone izinto ezimbili lawa amalanga adlulileyo. Oyokuqala ukuthi abantu abaningi bathi abalayo i-information, so abakwazi ukuthi kuyenzekani. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bakhuluma ngendaba yendlala, bathi bamele baphume phandle kuyodinga ukudla, so i-lockdown le abakwazi kuyilandela okuqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi wenye inkonzo, umfundisi Simbarashe Maringosi.
Kuqakathekile ukuthi umuntu esendlini yakhe nxa ekwanisa ukuba kuFacebook uyangena kuFacebook alalele intshumayelo, kuWhatsApp ama-videos ayathunyezwa umuntu alalele intshumayelo kuWhatsApp, kanjalo lakuYouTube. Yizo izindlela esizisebenzisayo ukuthi sithumayele ilizwi likaNkulunkulu.
Elinye ilunga lenkonzo e-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, unkosikazi Nomsa Dube uthi bayalandela imfundiso yabafundisi eyokuhlala emakhaya.
Akusiphambanisanga kakhulu ukuthi sithi fellowship together lokuthi siqhubekele phambili sidumise uNkulunkulu, ngoba into esiyenzayo ukuthi silama WhatsApp group ethu ebandla lonke le ma WhatsApp group abo baba bevota, le WhatsApp group yabo mama bevota, siyaphanana amathuba ukuthi abantu babale ilizwi bashare baxoxisane labanye via iWhatsApp ngalokhu abafunde ngakho.
Lokhu kusekele lilunga lenkonzo ye-Methodist in Zimbabwe umnumzana Robert Sipepa.
Thina njengabantu abakholwayo siyananzelela ukuthi kubalulekile ukuthi sigcine impilo zethu, sizivikele kugcikwane leli le-coronavirus. Mihla yonke siyahlangana, sixhumane, sikhulumisane, sincedisane, sisebenzisa i-social media kubo WhatsApp lapho.
Lokhu kuza ngemva kokuba abenkonzo yesipostoli betholakale bekhonza endaweni ye-Westgate eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba we-High Court namhlanje unqume ukubana amapholisa kumele atshiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe-lockdown. Inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ikhuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Oliver Nelisayo, Mkhathazo Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.